uhlangano lo ubulo provincial minister u Judith Ncube noma Judith Ncube waba lo deputy minister of industry and commerce uModi waphinda waba lo tank ama lo engineer we lo director of engineering services uMela uDube uDube nguye oyenze i-presentation ungathi ke singaphiwa i-presentation uTankyak unikile i-overview yakhe yokuthi udaba lamanzi lumi njani kobulawayo. Kodwa-ke abantu bona bembabalitsileyo yibo-ke ukuthi bekhokhela lo mhlangano.
Kuyini okuphume kuwo? Kuyini abalitshele khona, abalithembisa khona?
Injongo yalo mhlangano i-council ibivele isithi yona ifuna ukutshela ama-stakeholders ukuthi udaba lwamanzi lu-affect-a njani abantu bonke bakubulawayo kanye lamabhizinisi, lokuthi njalo i-council yenzani ukuthi udaba lolu luzame ukuthi lenqatshelwe. Bakhathazeke ukuthi kulo hlupho oluvele lukhona lokuthi awuzange kube lezulu elinengi, njalo amadamu ala manzi amaningi, amadamu wonke akubulawayo amanzi akhandele ukuthi kule 46% kuphela kathesi and of total capacity. And wasukukhangela futhi ukuthi omunye usupho oluvele lukhona ngolo i-infrastructure singathi lezi zinto ezenza ukuthi amanzi asike ezindaweni lapho kumele asike khona, ukuthi khanya ngazathi sezindala njalo iziningi lazo lokhu ezizama ukuzipheya. So-ke basebethembisa-ke ukuthi lokhu baza kusebenza kuze kuye kufika i-weekend lo bacabangela ukuthi kuzuye elizayo amanzi azabe esengcono. Sebebuyela nje ku-water shedding yokuthi khona le 48 hours. Kodwa-ke into ekhona thina njengoba amabhizinisi sibachayele ihlombe ukuthi ezindaweni zamabhizinisi bebengaqumi amanzi ngendlela abaphuma ngayo nxa siyaqathanisa lokho kwenzakala lapho kuhlala khona abantu kuma-residential areas. So sibagelile ukuthi abakhontinyeki besenza njalo. Thina njengabantu bamabhizinisi siphinde futhi sa-aphila kuhulumende ukuthi ngayenze i-foreign currency ibe khona kwezamabhizinisi ku-city council yakobulawayo, ngoba kukhanya ngazathi i-city council yakobulawayo iyastruggle ukuthola i-foreign currency ukwenzela ukuthi ibhadale imethiriyali efunakalayo kuma-project athize angenelisi ukuthi afune isentini yamanzi.
Ukusilela kwamanzi kukhathaza njani abamabhizinisi? Sikhuluma nje
ngakunazelisisa-ke khonapho ukuthi into ethiwa ngamanzi iqakatheke kakhulu kuma-businesses. Ama-businesses amaningi ku-production asebenzisa amanzi. Nxa sekungela manzi kakusitho ukuthi akusena production, kusitho ukuthi ikhampani ilakho ukuthi ivale ngalokhu. Njalo kulakho ukuthi abantu futhi baswele imisebenzi nxa kuyabe kungela manzi. Kuphinde njalo kube le ndaba esikhangelayo, indaba yezenhlalakahle ezokuthi nxa sikhangele ukuthi abantu nxa bebuya emsebenzini kungele izindawo ezinjengama-toilet, kutho ukuthi kuzaba le ngcekeza emsebenzini, kuphinde kukhoze imikhuhlane. Lapho kulungiswa khona izindawo zokudla, lokhu kuzenza kube le-contamination ekudleni. Kodwa-ke njengoba ngithile ukuthi okwamanje besingabi lo hlupho olunjalo, ngoba i-city council iyazama ngazo zonke indlela ukuthi kungangcono kuswelakala amanzi ezindlini zabantu kodwa endani zemsebenzini kutholakala amanzi. Uhlupho olukhona ukuthi amagesi ayenza kube nzima futhi, ngoba eminye imishina le ukuze ipompe amanzi ayezwanethi ngeke kufunakala amagesi. Pho-ke la magesi abe lokhu ecitsha kusenza kube nzima ukuthi umsebenzi wobauqede masinyane.